Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimgqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathebeleland yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlulolo. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe ama constituency alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugcitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathebeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathebeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu enza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibimbuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi khisa kulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda ndihompo abanye abaqedi bayathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyateketha ihle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona iTVini kathese abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza umsebenzi yena leyo yokuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophu kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election, but sibili kungapha esigabeni seMathebeleland South abasena yena leyani nti kumbe ngithi hophu ukuthi ukhetho sililingi ngabatintele yinto. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa, wafice begcwele emakhoneni bezihlalele bexoxa, ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonoko khisi esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona siyenza ama-education lathi sisekelane bezethu, ngoba nto yakwazi umthetho ukuthi izethu iyekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hhayi, emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke khisi singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathebeleland region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabo-Gugrawindi lezinto eziningi. So even iningi labatha futhi kalinazo izithupha lama certificate yebo yesezwe ukuthi khona igovernment ivula iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali yabe ngelabhete ngelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so sileneyi percentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona lehambe beredesi ukuvota but thina esikwenzayo njengenkokheli amalungu edala ephalamende le nkokheli yezombangazo siyazama ukuthi sibakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota sitili baya begazinwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe layo injengamanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abathi amanye amazwe bayasebenzisa izina ama-voters clubs bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntshukutha mbe kule nto ebaye-encourage-a mo ukuthi behambe beyivota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizama ukubatela nje ngemlomo ukuthi kuyinokuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba semathebeleland south engoyibandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwesensus ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba leNewsday libika ukuba kule nkulungwane zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU-PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayona le inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi wesensus bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe ethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iphatheke kakhulu kuye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashiywa njani. Sebenzisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga amasevisi anjani, nama-resources anjani. So luhlelo luqatheke kakhulu, ingakho nje sekuqathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, ingenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhitshwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho okukhulunywayo. Ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but ke ngokucakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu yi-shadow census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lwenziwa kuhle ekhangele njalo lamanani amanye avela kubo ama-city council beqathanise amanani ukuze ekucineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya, kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamanye bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangayi iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangayi xa besebenzisa indaba zamabhili nje amabhili amanye. So labo bale ndawo ecadile khonapho kwi-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezicina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo acine engaphumi kahle.
Zingangena ngoba indaba ye-census la iphosa ihambelane zindawo zabo-administration kwabiwa ama-constituents lokuthi amabandla ombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangazi bakwalutshona abangazi. So kungenzeka ukuthi kuhlangane le ndaba zombusazompo zombangazi kusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo-limitations.
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuthiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luthiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUF leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavotele ibandla leZANU PF. Labantu bathuselwe basithi bayavota bayaqala bedlule esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livotele iZANU PF, esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha eMandebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizeqholwa zizinduna lamasabhu. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uzwe sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamateacher bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevotile sebesiyasayina ebhukwini lalothe gafundanga sesayina isignature esiqinileyo esilomkantshi esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresidenti weZANU uMnangagwa wahamba waya eBinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe. Ngesikhathi sokukhampena safike eNangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserve abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi siza livotela qamba amanga ukuthi alikwazi ukubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evothelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavothelwa ngumntana kowafeda ugrade 3 sesithi yena akawazi ukuvota. Yikho ke lama-statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Mnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimpacts luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi uhulumende uzathumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela mfoyi. Loba nje ningamphenduli kodwa celani lizame ukusiza abaqwethu udaba lolulu. Namhlanje ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika Studio 7 laba abantu abafaka amavoyisi abo lapha. Nebakhuluma udaba olufana lolwamexeki undoda lowanje abamba ngotite igama lakhe mbani lapha. But ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje. Kulobaba omunye okhulumile uthi unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele eSouth Africa omunye ngumZimbabwe. So siwathathele isithupha kasela sithupha. So yabona kulungana ikwe ngangukhuluma ukuthi kana ma usima passporti bafika bekubuza imibuzo efana lale makuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner soMzimbabwe national. So kuyahlupha kunokana le passporti kuzuyithole kubani kuyahlupha nje ubona sitho ukuthi uma unkosikazi wakho sengumuntu ohleliyo nje kutho ukuthi phela lasemazweni kasahamba kodwa nje siphila sihamba emazweni okay ma ungasela sithupha phela kusela nto ongayenzi empilo and futhi bathi kabuyelo lokuzini wakhe lo le death certificate ma bezatsho ukuthi kuye le death certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba eleka ukwadla lapha ukuthi kutibe kungaphi wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe uzabuza qondanga yiko mina ngangicelile ukuthi kati indaba lingasidingi lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi iposi yenze njani besithi yenze njani lati sikwanisa ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga esihlana lazo yini siyacela ngangomusa langothando lingasiyenzi kanjalo sikwanisa ukuzwisisa indaba le ukuthi kati bafunani khona ngoba ma ufika ema-ofisini vele abakuchasisele kahle phela bavele bekujikise nje masinyane abakutsheli ukuthi iza so
sanibonani bantu bakastudio sefo ngiyalibingelela ngithemba lizavala i-audio yami le themba lizavala malingayibala ngingajabula kakhulu ngoba sithele ubunzima kulelana elizwe laseZimbabwe inje ngikhuluma manje kule ndaba leyo ukuthi maungela sibongo esaphandle lokho singayisiso seZimbabwe njengobana mina ngingu-Mr. Mwale so ngilohlupho lokhu kule njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe laseZimbabwe so ngisithi ngicela leke lesibuzele abe-Home Affairs abeZimbabwe ukuthi kathi yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezalelwe khonapho elizweni laseZimbabwe bona betika dingi citizen ukuthi bakutsho njani because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana mase besithi sidinga ama-citizen siyalokunikwa la mapasipoti babesithi ukuthi siyenga ngicela leke lisibizele nalo we-Home Affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sisigalapha ukuthi siye harale siyodinga khona ama-citizen singakwazi lakweharale sifike sibanje isigebenga khonana so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibili ngendlela zonke lisilethela be-Home Affairs lapha bekhulume likhulume labo kumbe nami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi umbeni into esazenzayo umeni njalo kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathesi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke bathiya izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo suke kumele edinge isitizeni yalapho okuvela khona ubabakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula mali ngabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakwa-studio 7 njani enjawo elibuzo hayi mina umuntu okhulumayo ngixolisa sokamathanda khona lapha egoli mina ngikhala ngalaba manje abantu besishoneni la ukuba ukuba kanti bona why besuka kubo le kwazimba la kubo TV khonale kubo mzumba maranda bebuya bezohlala kithi ngapha esindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi ngapha bazosiminya ngoba thina siyizizalwane zasemandebeleni asisathoni indawo zokuhaha mara bona basebehlezi sebethethe konke sebe-ona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele ispace singumdeni sikezilathi sizama ukulungiswa kwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo beze bebuye bezosiminya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yebo sikhathele ngabo laba abantu labo everywhere yibo yonke into si-ona yibo konke nje ukathi uyahamba nanoma uthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakuphiuphi yibo ey'bhedlela yibo yibo asebe-ona amashop thina-ke right siyo-ona kuphi okungokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona la akababuyele kubo
salibona studio 7 minjani siyabonga ukuzinikeza ezimnandi eziphuma la ngaphansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izidlalwane zasezimbabwe bani izidlalwane zasezimbabwe zihlupheke kakhulu izeki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho kayizama ukuthi kibe hleli kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izeki ayicabangele izidlalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimala ezindleleni siyakucela kulokho kuzeki inkosi yami ayibe fair kuma-election sicela ibe fair kuma-election izeki ayekele ukusebenzisana lezalo please siyacela zeki siyacela please akeli cabangela izalwane zasezimbabwe inkosi yami siyacela
salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo Masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyathanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho okwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo abantu sebekhathele ngokulokhu bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ubusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU-PF singakhipha i-ZANU-PF sizobona ukuthi le-opposition ukuthi izosiphosa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphosa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nazelela mfowethu bazokuhlamba, baza kuhlambaza abantu, bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobaphosa kanjani, sebekhathele ngezani PF. Abantu bezivabe bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Njalonke wasakaze wakhitha 7 kuna lapha yasemelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngiyalibusisa lokuqhuba ngendlela elikuqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngabe osamnedisi Sadika. Ngiye khona ngale ngasebritishini kwesibukhwe ufowethu uMadoda. Ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda. Ngiqhina ukhokhobe zakamama. Jike sasejoseph angithi u-Abraham. Ngijike ngisantumba nomfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo filani kokobe ngivike i-COVID-19.
Sanibonani, sanibonani ekhaya. Bengiku-Facebook page yena ikhokhelwa ngukabuDube ku-Facebook laphayana ngendaba ye-South Africa nezibabwe udaba lukababunyathi obulawe yedusuthi. Ikube ngicela inamba engizongena ngayo ku-Live Talk ngoba ngizekhuma ngayo inamba leyami ngisayibhala ngopassport abeninayo lekube ngayithatha kudala kunami.
Balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanyamazwe. Ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni wele Russia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamchina ezivela kwele China okwenziwe insitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamchina zakwele China eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama surface to air missiles. Idolobho lakwele China eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lilemigoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba. Leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngochiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen uza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika, umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasocha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasocha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe lolandele ela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhe Pango Dube sambuza ukuthi ubona amazwe alubudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstat lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.